kube lama clashes between amapolisa lama republic abanikazi bamakhombidi ukuthi basuke e-CBD nikhanya khona lokhu azange kuhambe kuhle labo basebe sithi bona angeke kwenze khona lokhu khangani but i-council igcinise sithi kungona bengabuyela but angikwazi kusuke kwaba le communication breakdown njani abantu basebeqala ukudutulwa khona lapho kuthole bejikijela amatshe ngamapholisa nala amatshe ebexosha abantu e-CBD abantu labana bathe bebona ukuthi amapholisa sebakhulela abantu labana basebeqalisa ukuthi bejika amatshe labo ukuthi bezivikile amatshe athe sebakhulela amapholisa basebeqala ukudubula-ke I think khona lapho nje kwasekusiba ne-accident abantu laba khanya ngani ngabantu ade be-innocent ngoba omunye khanya ngani izendu ade ezithengisela amazambane khonapho and then omunye khanya ngumuntu edengelani vele le riot naleyo layo khanya ade uyi-bystand manje ade uyihambela khona lapho and then hhayi wasekusuka nje kwaba lo monakalo nje hhayi umuntu ongasekho emhlabeni.
Yes, lokuthiwa-ke abantu bebezama ukuthi bajise iHarare Central Police Station kugcine ngani njalo sokuthiwa bebebhewula lezi mota zamapholisa lezi nja sezixotshanisa abantu ezamapholisa
kusuke kwaba kubi kakhulu sibili abantu begijima lapha lalapha abantu besithi izimota zamapholisa bayazitshisa abantu befuna ukuthiya amapholisa hhayi amapholisa lawo athi ngeke lize kubone lokhu kwagijinyiswana sibili kwaba nzima.
Kodwa kuvame kanganani khona ukuthi kwenzakale kwele Zimbabwe?
Abantu bamakhombi sibili bajayela ukuthi nxa kusika lento engahambelani labo bazivikele ngibabona bazanani lokuthi bephiwe izinto njengokuthi inothise naleyo bephunga ukuthiwa sukanezi-ACBD kungela justification ukuthi labantu baphiwe inothise so ngabantu laba bajayela ukuthi bengabona ngani izinto azihambi bazithathele imithetho bazishayele ezandleni zabo ngenxa yokuthi babibona ukuthi sometimes abantu okumele bebalele maybe sometimes sithi i-government kumbe i-council omele kumele abantu ayibameli so bakhethe ukuthi bagcine bezifakele umthetho ezandleni zabo bazibele ngoba bebona ukuthi akula muntu ongabalele
ukuthi kambe ibutho kalisoze lingenele nxa kungaqhubekela phambili khonokho
ibutho labo belikhona khona lapho angikwazi ukuthi kuqiniso okungakanani but khanya ama-members e-army nangekhona khona lapho kuma-clash njengalawo so ngingazi ukuthi bona bebesenza ndima bani khona lapho
kujayelekile ukuthi ibutho libe khona eduzane khonapho selokho kwangena uhulumende omunje
sinijale ukuba khona siyletholakala izini ama-road block siyilayo lokho kungene yona lo uhulumende omutsha bekuthole ukuthi izinto eziningi nxamapholisa ekhona lebutho labo likhona khona lapho eceleni.
Ye mase sikhangela-ke kusiya phambilini ubona ngazani udaba lolu ikhansili ye-Harare kumele lubambe njani wona ngombono wakho?
I-council ibona ngani vele irole yabo ukuthi babe bona i-mediator phakathi kwabantu lamapholisa because bona yibo abarong ngenxa yokuthi I think i-procedure yabo ayihambanga kuhle bona I think yibo kumele babone ukuthi khathesi vele ngenye ukuthi kuyalungiseka ngoba sesikhuluma ngokuthi sekumbiza imiphefumulo so ukuthi ngithi usakhulumeka kuzone kuhle kuhle angazi sibili ngoba sesikhuluma ngemiphefumulo esichithekile.
Singathi-ke kwamanye amadolobho kume njani ngokuzokwakho?
Ibulawayo la kwezinye indawo hayi ngibona kusathule sibili ibulawayo la baphiwe inothisi yokuthi amakhombi aphume but kulezi zindawo ezithiweyo sibili kukhanya ngani kuye kwaba lama-meeting ama-stakeholders labantu ama-drivers but hayi kukhanya sibili kube lokuzanana kuthiwe besuke mhlaka-1 March egodini lapho kuzabe kusakhiwa khona.
Abathengi yini laba abatshayela amakhombi?
Kukhanya babe le-meeting sibili babisibi izikhalazo zabo sibili hayi kukhanya ngabantu abebelokuzanana bathe izikhalazo zabo zinganika i-council hayi ngabantu sibili abakhanya bethakazelela sibili ngoba yinto ye-development sibili nale ezalethi i-development kobulawayo.